So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 25 zibandlela 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphenduka ekhaya ejimbile na emhlanganweni we Davos kwele Switzerland.
Ikula ahambela ungakompare la kwamanye amazwe, for example ele South Africa. South Africa ithumele ama captains e-industry, abantu abaphethe i-business ukuthi kuye khulunywa indaba ze-business.
Abathenga lokuthengisa imali osiphatheleni batshengisele izolo koBulawayo. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kanti vele bebefunani osiphatheleni labo.
Ndiniwe namasela into tshe into silandela sigijimisa amasela siwabambe aphume ngebail abuye futhi azositshontshela baphume ngebail sesidlala kadini thina sitshontshi siyavumelana abantu bethu sibaphindise ngapi ngoba kula industry evuliwe.
Umdlali wenguqo odabuka eZimbabwe odlalela elinye iqembu lakwele Botswana uthele omunye umdlali impama ithisayo osekumngenise emanyaleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka lamhlanje edolobheni le Davos kwele Switzerland emhlanganweni wabo somabhizimusi we World Economic Forum elibhekise ekhaya. Kambe engaba enelise na ukuhuga osomabhizimusi ukuthi bazosungula eZimbabwe. Imbono kaMnangagwa ekhonale ibikhaliphile njalo ijulile, kodwa uthe ebuzwa ngodaba lwegugurawundi yawuchitha uchago ke lapho inkonyane ngoba ehle watshengisa ukungafuni ukuxolisa okuthiye abanye kade besemhlanganweni lo bebonakala kumabonakude njengathi sebedanile. Umnangagwa uthe ebuzwa ukuba engemukela njani umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump owathuka izwekazi le-Afrika ngeviki edluleyo. Umnangagwa uthe engaphiwa ithuba lokuhlangana laye uzamnxusa ukuzokwakha amahhotela eZimbabwe. Kuthi kwenye njalo ingxoxo umnangagwa ayenze le-CNN utshengise ukucunuka lapho abuzwe ukuba abafuna ukuzosungula amabhizimusi eZimbabwe bazakhohlwa njani imbali yelizwe ngoba belingemukeli abokuza. Amazwe omanyano we-European Union athi azaqala abone ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngemfanelo na engakaphathisi ilizwe leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezelungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, esiqale ngokumbuza ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzaphenduka ejimbile na.
Singapho ukuthi asazi, singathemba njengoba sisizwa amanye amazwe amakhulu khona ngale Europe abhizi azama ungathembisa ukuthi bafuna ukuthi bemuzwe ukuthi umi njani uMnangagwa bangahlanganisa njani la izinto. Sibona o-EU labo besehlisa umoya kwezinye izinto besithi no basakhanyela bangacabanga ukuthi bangatshintsha izinto. Engxenye kukhona angabuya lakho yena this time asazi khona lapho, but kubuye kube le problem yokuthi iqula ahambelayo ungakompare la kwamanye amazwe, for example ele South Africa. South Africa ithumele ama captains e-industry, abantu abaphethe i-business ukuthi kuye khulunywa indaba ze-business. Elethi iqula ngapha elihambe nohulumende igcwele abantu be-politics ne-president's office and a few ama-technocrats, ama-advisors. So bese sithi bazasiphathela yini esicwanto bazabuya lakho emhlanganeni onjengawona lowo. Bekungathini ukuthi yebo angabe ekhona yena njengoba enxusiwe, kodwa iningi labantu kube ngabantu abaphethe ezebhizinisi kakhulu.
Abantu abaningi kakhulu sebemsekela umongameli Mnangagwa, abeZimbabwe abathi bona kaphiwe ithuba engxenye engavuselela umnotho welizwe.
Izwe ezidubekileyo kudizela lezi ezenza njalo. Sesiphonga ukucabangela nje ukuthi engxenye bathi kodwa kawula lutholi utshintshileyo angazi abantu bakuthatha ngabi khona lokhu ukuthi kulokhu kuthiwa nguhulumende omutsha nguhulumende omutsha akula nto entsha la akula ngithi labantu abalokhu besithi kaphiwe ichance kaphiwe ichance ngiyazi ubuza mina ukuthi ichance yani umuntu ekade vele khona kusystem yonke naliye kade senza konke khona lokhu ube khona ube seduze lala bade bebusa ungena ama-ministries amaningi ulamanye ama-ministries asika aphatha ehluleke ukuthi izinto zihambe like i-ministry of justice yehluleke isezandleni zakhe kuningi kade kuphethe so i-chance okuthiwa kasimnike yona kathesi yiphi ukhangele labantu abafake ukuthi bamgombolozele akulamehluko ayisuke phela umalapha yibo bonke laba abamncedisayo akutshintshanga lutho so ukuthi silobe sithi simnike ichance yokuthi ayenzeni sizazimisele emuva khona izinto kumele zitshintshe nxa kumele zitshintshe angiboni nje ukuthi kukhona okumangalisayo okusazophuma zinhliziyo nje eziphonga ukukhalela ukuthi ke kuphunguba lo tshintsho but siyakwazi sonke ukuthi hhayi akutshintshanga lutho lokhu kuhamba nje ngendlela efana nayo
kodwa nxa sikhangela ukhetho ubona ungani uzanqoba yini
nxa sikhangela nje ukukhuluma kwabantu njengabhode bengisemakhaya phandle lapha imaviki amabili amathathu ladlulile abantu kwakhathesi badidekile abakabekwazi ngeqiniso qinisa ukuthi bavote njani balesifiso sokuthi nga i-opposition iyaphuma ime iqine ibambane ngendlela abantu abafisa ngayo naleyo ndlela ube ngeke awini kodwa ngenxa yokuthi opposition lokhu kusadonselwana kukazwakala ukuthi kubanjwana njani i-MDC dosi siyalomjurula ubedonsa besiyalele phakathi kwe-MDC allies lakho kokule msindo ngakukacaci khona lokhu kungaba ekugcineni kuyinto ezanika umnangagwa i-chance yokuwina otherwise abantu sibenxa bekhangele kona bebengaselasifiso sokuthi nga ibandla leli libusayo liyabuye kodwa ngenxa yokuthi laba abafuna ukulikhipha ka bakaqoqe kahle izinto zabo inika izami i-chance yokuthi ngabuyele embusweni.
Alo-ke umnumzana abekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezelungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Kunjalo nje umongameli Mnangagwa uthembise ukuthi ukhetho luzenziwa ngesikhathi esifitshane esilandelayo lapho ebuzwa intatheli zindaba. Ulandule inani labantu abafa ngombhuqazo wegugurawundi esithi laliphansi kulalelo elikhulunywa inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace. Ke sizwe ingxoxo kaMnangagwa kabanzi siyethulelwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
UMnangagwa uthe galikholwa leli nani esithi likhanya liphezulu kakhulu. Ukudingisisa okwenziwa yi-Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe yikho okwaveza ukuthi ibutho lwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ele-5th Brigade labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleland lase-Midlands, iningi kunguZulu nje owayengelandlela zokuzivikela. Kodwa umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokubumba ikomishini ebona ngokuxolelana kanti laye sesayine umthetho ojonge okufanayo.
I understand that those are the figures that are being flighted, but on the ground I don't think that is the correct figure being flighted in that area.
Ngiyakuzwisisa ukuthi inani lelo yilo elikhulunywayo kodwa angikholwa ukuthi yilo inani eliqondileyo ozalithola ungaya endaweni okwenzakala khona igugurawundi. Okuqakathekileyo yikuthi okwenzakalayo kwenzakala, kuyini esingakwenza ngakho. Sesibumbe ikhomishini ukuthi ilukhangelisise udaba lolu. Kumele sibe lilizwe elilabantu ababambeneyo njalo abathandanayo abasebenza ndawonye.
Buzwa ukuthi njengomuntu owayekuhulumende kamgabe laye ngesikhathi segugurawundi njalo ochothozwa ngabaningi abathi laye waphatheka njengoba wayengumphathintambo wogatsha lwabacuphi, uyaxolisa na? UMnangagwa uqine ngokuthi sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokusungula ikomishini yokuxolelana lokukhetha umsekeli wakhe uMnumzana Kemo Mohati ukuthi ekhokhele limizamo.
We are not saying the past must be thrown away from history. It has happened, it is there.
Asitsho ukuthi izehlakalo zayizolo kumele zesulwe nje kumbali yeZimbabwe. Kodwa ngisanda kusayina umthetho ojonge ukuletha ukuxolelana elizweni we-peace and reconciliation ukuze labo abaphathwa kubi yigugurawundi bakhulume ngezikhalazo zabo ukuze zilungisiswe nguhulumende.
Ekhuluma ngodaba lokhetho uMnangagwa uthe ukhetho lolu luza kwenziwa inyanga kaNtulikazi ingakafiki njalo uthembise ukuthi luzaqhutshwa ngendlela esobala ezasuthisa wonke umuntu. Uthembise njalo ukuthi kasoze yavumele uDlakela lanxa nje ethe izephulamthetho ziyatholakala ngaso sonke isikhathi. Uze wapha umzekeliso weBhayibhili esithi ngitsho le milayo elitshumi abantu bayephula mihla lamalanga kodwa beyazi. Umongameli Mnangagwa ugcizelele njalo amazwi akhe ukuthi bamukelekile abakwamanye amazwe abangathanda ukuzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa ngemfanelo na. Uthe njalo zimisele ukudlelana kuhle lamanye amazwe agoqela eleBhilithane leMelika. Ebuzwa ngokuthi yebo uhulumende wakhe wanquma ukuthi umgabelo nkosikazi wakhe uGrace kabasoze babotshwe alubana bethe badala amacala kumbe kwaba lamacala abawetheswayo, uMnangagwa uthe akunjalo. Uthe ababili laba bengephula umthetho akula lutho oluza kwenza bengabotshwa.
We have not given anybody any immunity. What I have promised to my former president and the founding father of our nation.
Akula muntu engimthembise ukuthi kasoze abotshwe. Engikuthembise obengumongameli wethu uMugabe ukuthi uza kuqhubeka ethola zonke imfanelo zakhe. Imali akade eyihola lama allowances, isecurity yakhe lokuhamba ngendizamtshina ekufirst class. Ukuya eSingapore ukuya kwelatshwa, sizamncedisa ngakho konke lokho. Kodwa kasitsho ukuthi yiloba ngubani engadala icala, isikhundla abelaso izolo sizakwenqabela ukubo wakhe ngamapolisa.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe. UMnumzana Dinizulu Macaphulana saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa ukuthi lincane inani labantu ababulawa iGugurahundi kule 20,000.
Ngumuntu olimenemene njalo ocabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe. Okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenga lamamenemene. Ngabantu lokho bekholwa ukuthi ungabusa ngamanga, okuyinto eyingozi okumele ukuthi ngaba yifunda ngombuso kaMgazi.
Uthi udaba lweGugurahundi lolu lisekhethe ikomishini elukhangelayo wakhetha umsekeli wakhe ubaba uKembo Mohadi ukuthi akhokhele imizamo yokuxolelana. Yebo, ubona kusanela yini khonoko?
Kungake baba uGandhi kwanele eqinisweni njengoba umuzwe sithi yena ukuthika inani njalo ukuphikisana lalabo abakhala ngokuthi kufunakala ukuthi umthetho ungenele kulungiswe kukompensate abakhalayo kuxoliswe abezwa ubuhlungu. Ungekuyilungisa indaba ebuhlungu kangaka ngamanga la ngokuzama ukuvala abantu amehlo lokuthi ubenze izacuthe bona bebhekile. Indlu afuna ukuyakha uyakha phezu kochebechebe, hayi ngake qine. Ngumbuso obumenemene ophela ngobumenemene.
Uthi njalo bengambiza abantu bemathebeleleni ukuthi abuye ezokuma phambi kwabo, ikakhulu abantu abaphathwa kube yilumbhuqazwe, uzahamba ayekhuluma labo. Yebo, ubona ekwenza yini lokhu uMongameli?
Angakakwenze njengoba vele sisusela sakhe sukele emangeni. Afuna ukukwenza ukusebenzisa uKembo njengeudlawo lokubamba amalahle. Angaba yisithuthu zakuvuma lokhu uKembo ahambe ncengana labantu bakibo ebathulisa umsindo ebavala amehlo. Kodwa into yabo bobabili abayibophileyo ngiyokuzama ukwenza abantu baseZimbabwe labasemathebeleleni izithutha. Akusoze kwenzeke lokhu, abantu laba bahlupheka kudala njalo bale mehlo, bale ndlebe, bale mqondo bayacabanga. Yikho nje ngithi yindlu yechebechebe le ezadili ke laphezulu kwekhanda lakhe ubaba uMnangagwa.
Khuluma ngodaba lokuxolelwa kwamacala kaMgabe lo mkakhe uGrace. UMnangagwa uthe akusiloqiniso ukuthi wabapha lokho okuthiwa yi-immunity ukuthi kabasoze bathonisiswe nqabe lamacala. Uthi yena bengadala amacala lamhlanje nje bayabotshwa, akula lutho olungenqabela ukuthi isandla somthetho sibafinyelele. Ungathini ngalawa mazwi?
Namazwi ahlakaniphileyo kakhulu, kodwa kumele ukuthi nga uwaqala ngaye yena ubaba ubakwazi ukuthi iqala kaliboli lokuthi emhlabeni esiphila kuwo vele into okuthiwa yi-immunity iyabuya ifakwe iphinde iphephuke. La ubaba uMnangagwa kwakhe olawa weGugurahundi lokunye kumele ukuthi ngawuhlale sazi ukuthi asoze iphephuke icala libole liphele kungalungiswanga ngeqiniso kwaboniswana. Lokho engabe kutsho kwabanye, kodwa kumele aqale ngaye kweyakhe indlu ngoba la iyanethela.
Um Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Abathengisa imali abadume ngokuthi ngosiphatheleni bebetshengisela izolo emini kobulawayo phambi kwenkamba yamapholisa eyi-Central Police Station. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Isitalada sika-5 Street kobulawayo sike savaleka ngeziphithiphithi lokutshengisela obekusenziwa ngabaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni befuna ukuphendulwa ngamapholisa ukuthi kungani amasela abatshontshelayo engavalelwa. Osiphatheleni bathi basebenza nzima ngoba bayatshontshelwa njalo amasela lawa nxa engabotshwa ayakhululwa ngosuku olulandelayo bewabone esephendukile emigwaqweni. Iningi labo abakhulume le-Studio 7 likhala ngokuthi selidiniwe ngama sela abatshontshelayo bathi nxa bewabophisa bewabone esephendukile. Unkosikazi Miriam Nyagwetha omunye wabakulo umsebenzi uthi amasela kumele avalelwe ejele yekami.
Sidiniwe ngamasela, into sitsho into esilandela. Sigijimisa amasela siwabambe aphume ngebheyili abuye futhi ezositshontshela baphume ngebheyili sesidala kathini. Thina sitshontshi siyavumelana, abantu bethu sibaphilise ngaphi ngoba kula industry evuliweyo. Baba, come in prison.
Omunye njalo okulumsebenzi wabo siphatheleni unkosikazi Shamiso Matswamuse uthe amasela ayabanjwa kodwa bewabone esephandle njalo bafuna ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi bakhululwe masinya kangako yini. Uthe amasela lawa bawabamba belama-CID kodwa lawo ama-CID ayamangala ukuthi okwenza aphume kuyini.
Abanjwa amasela labo wayabanjwa anje kodwa siyababona basephandle njani iberout yanika umuntu yini ole mbob so why basibaphandle abantu babanjwe kuhamba njani ikho into sifuna ukuthi siyazi ukuthi kuhamba njani siyababanda thina mbe singabantu anje njengizolo sikuyenzile sibabamba njalo ama CID kodwa ama CID kade silave izolo babuzile ukuthi abantu lo sikeza bavamba siyamangala baphandle azakwazi ukuthi siphile nga siyenze siselizweni lethu esifuna ukulivote.
Amapholisa eCentral Police akhulume labo siphatheleni laba athi azaphenyisisa ukuthi kwenzakalani ngohlupho olubhekane labo. Imizamo yokuthola imbono yesikhulumisa amapholisa yehlule ngoba incingo zingaphendulwa. Osiphatheleni bakhanya beqhubeka ngomsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali ezitaladeni kodwa imali emabhanga ayitholakali. Emalangeni adluleyo umansipala wakobulawayo ubexotshanisana labantu abathengisayo ezitaladeni kodwa osiphatheleni abagijinyiswa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile Emasuku. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lilami owenu uChris Gande. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump uthi ulakho ukuvumela ngokuya kwesikhathi abahlala eMelika okungekho emthethweni ngoba bangena kulelo lizwe bengabantwana abancane phansi kohlelo oluthiwa yiDACA ukuthi babe izizalwane zalelo lizwe. Ibutho leMelika lithi licubungula imfanekiso eyethulwe kuTwitter etshengisa amasotsha abulawa nyakenye kwele Niger. Kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze enelise ukulungisa udaba lombhuqazo wegugurawundi loba nje ekhulume ngalo kabanzi izolo eseDavos kwele Switzerland. abanye bathi kuyamangalisa njalo ukuthi bonke abakhethwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lomnangagwa ukuthi bakhokhele uhlangothi lokukhumisana umlotha ngabantu abavela emathebeleland lenkabazwe ababekubandla lezabu. Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF exoxa lezinye izalwane zeZimbabwe ngalolu daba belo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngibona ngazathi into ebesiyikhwabitha kakhulu, into ebesiyifisela ukuthi iZimbabwe ivuleke sikwanise ukudlelana lamazwe wonke njengoba nje bekhuluma abesingizwe ukubana sihlala ku-global village. Kanti-ke wakhangela emuva lapha bese sizivalele sesisodwa manje pho nxa lingazivalela libe lodwa kuyino okungathutsha impendulo siyayazi sonke siyibonile ukuthi akona lonto oluthutshayo into bese zisiwomele into zinzima manje-ke lelinyathelo elithathwa ngumongameli wethu mina ngithanda ubana ngishayela ihlombe kakhulu ngokuvula avuleke ngoba antu siyanazilela ubana uya kwakhe eDavos ngabe kathesi into yokuqala ukwenzakala eZimbabwe for a long time besibhizi siconcentrate-a ngokulwa ngokuthethisa lento enjalo ebezingasakhi ebezingaedi ivali kumkhonomo wethu. So lokhu akwenzayo ukuthi ahambe ehlangana labo somabhizinisi abakhulu ahlangane labanye-ke omongameli avela kwakumanye amazwe ukuthi amakhulu kuyinto enhle kakhulu okuyinto engasiphucula kusasa.
Ye, mase sikhangela-ke udaba lwekugrawundi uyatsho ukuthi wayengumphathintambo we-state security. Lo ngumuntu uyabe khangela ama-CIO lendaba ezinjalo ngesikhathi sekugrawundi. So wena ngokubona kwakho ubona zani kumele axolise yini njengoba ubuziwe kwathiwa ungaxolisa yini baba Mnangagwa? Kasatshongo ukuthi angaxolisa kodwa uhulumende owayekhona kumele ukuthi atsho ukuthi kuhamba njani.
Ngike ngaba seGwanda impelaviki le siyathakazelela ukungena kuka-Vice President ubaba uMohadi uthi uthintile udaba lolu njalo ngendlela embona ngantu abafuna ulibamba ngalo udaba lolu ngibona ngantu alo daba osekuzafika emaphethelweni ngokusuthisekayo njengoba ngake ngatsho emuva naphana lolu ludaba osolufuna ubana abanikazi bento abenzelwa isihluku leso bebe yibo abatshoyo ukubana thina sifisa ukubana ngabe into leihamba so ihamba so ihamba so. So ukubuza komthetho lo usekwa komthetho lowo owe-National Peace and Reconciliation ngibona ngazathi inyathelo elikhulu kakhulu towards ukubana bulungisa udaba lolu luze lufike emaphethelweni amahle ngoba akuncedi ukubana sithumeke izilonda akuncedi ukubana sibe siloku sibhuda one down ngento enye siyazi ukuthi yenzakala weza ama-figures mina ngifuna ukuthi sikhumbe kakhulu ukuthi weza yi-20,000 kumbe yi-2 sibili kumbe yi-1 umuntu ofileyo kodwa kuthi njalo asonto enhle. So kumele konke lokubana ubanje ngendlela lena engize umsekeli kamongameli ubaba uMohadi ekhuluma ngayo siseGwanda ngibona ngazathi singabaniki ithuba lonalelo ukhanya ngantu okuzaba lokuthutsha okumnandi okuthize okuzenza ubana inhliziyo zethu zihlaliseke phansi.
So ngeke ngizokuthola silobaba ecingweni lapha sizwe ukuthi silobani. Sawubona mnumzane.
Yebo, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, ibizo bani?
Mina ibizo ngumthenja Derendoku.
Yebo Ndlovu, akutsho-ke Ndlovu ukuthi wena ubona njani khona okukhulunywe ngumnangakho?
Ukuthi bengisendleleni kangizwanga kahle kodwa into engiyizwa engathi uyayikhuluma lapha nethinta i-reconciliation engangokuthi eqondane mhlawumbe nama-abuses especially la awe-ground.
Aha.
Kodwa-ke uma ngikubusisa mina zilokuthile uhulumende osathe ebhayizane p f lolu daba njengalokhu bengama-perpetrators especially yena ubaba uMnangagwa njengalokhu wayenguye owayehamba phambili kule yahlelo lobuyana. So kubukeka kunzima ukuthi singathembela kuyo ukuthi kukhona ulitho olungalungi besingathemba kahle kahle nxa mhlawumbe sekushintshe uhulumende kube ngoma ihulumende sengingaziki ukuthi noma ungabe ngukuthi kodwa-ke lo okamnangagwa wona owezane p f kunzima kakhulu ukuthi singathembela ukuthi ngaba-reconciliation ngingathi ezikhathini ezedlula sikeseza besithi into leyo into eyadlulayo ingathi i-unity accord yakuqeda konke lokhuyana but ngabe sibheka ama-victims into lami sawakhathaza kakhulu yakube ngabe yakuqeda kona political but-ke mase sisiya kubantu abangabanikazi bohlupho loluyana abayibona aba-affectekayo akuzange ukuba asize ngalethu.
So-ke ngizokuthola sesilo baba Oscar Ncube. Baba Ncube ungawutshona njani?
Kuzilishana njani lani?
Ngijonile kakhulu Ncube. So ke ungathini ke ngodaba lolo luzwayo lawo olukhulunywa umnanga?
Ye lona luqondile siyalwamukela hlobo sami kodwa ke kuthi babuchuma made khuluma akazwakali ukuthi uyaheleza ngkwazi ukuthi ukhuluma ukukhuluma abanizwe lakhe liphelele empenyeni. Kodwa ke bendobho ukukhulunywa nguwe mawumbuzo ukuthi kathi kungani abantu vele kwakuthiwa bayibo abakhuma abaza khumanisa abantu umlodo babaza xhumanisa abantu ukuthi bangaxabani kulokho okwenziwa izano uma iyayibulala abantu lokho kusiba ngabantu banye hayi nalokho yikho kungani kuya ngeshulu ukuthi kungani kusiba ngabantu banengxenye bakhangelela ukuthi laba abantu balolwazi olungcono nje bade sitsho laphana ukuthi yibo abakwaziyo ukuthi konakala lokhu lalokhu lalokhu kodwa-ke lanxa kunjalo abangasebenzisa ama-politicians kuphela lezakhamuzi ezinye ezikhangelekayo kazingenele entweni leyi kwi-reconciliation ezakwenzakala leyi kakungabi yikusivala umlomo nokusiphindubeza ingqondo ukuthi bona babekwazi ukuthi asikhulumeni sokuphelile labantu ababulawayo abalahlekelwa izihlobo kabahlawulwe.
Lapho-ke besilalele uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eseluthelela ebulenjini bokuzilibazisa obefacebook kukhasi le-VOA Indebele. Okwezemidlalo, umdlali wenguqu odabuka eZimbabwe odlalela elinye iqembu kweleBotswana ulakho ukumiswa ukudlala kulandela ukuthela umnye umdlali impama etshisayo ngesikhathi somdlalo ngolesibili ntambama. USamuel Phiri wadala ingxabangxoza lapho abanye abadlali abasebefuna ukumtshaya. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Gwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
USamuel Phiri odlalela iqembu leTafic elikuzinga eliphezulu eBotswana eleBTC Premiership uthele Edwin Mwalusi weTownship Rollers impama evuthayo ngesikhathi amaqembu la ethelene kumdlalo weligi ngolesibili ntambama. UPhiri ubesanda kunikezwa ikhadi lombala obomvu ngoba edlale kubi omunye umdlali wathi ephuma wathela uMwalusi impama emthiye ekucile. Kodwa kuphelelanga lapho abafana beTownship Rollers sebefuna umsusela amanqe bemkhutha bezama ukumkhaba kwangenelwa nompembe kanye lamapholisa. UPhiri odabuka eVictoria Falls uthi uMwalusi umthethisa abazali bakhe njalo wambiza ngokuthi likwerekwere ibala elingakhwabithekiyo elisetshenziswa ukubiza abantu bokuza. Noma nje uPhiri esithi uMwalusi umhlokozile omunye weZimbabwe okadebukele lo mdlalo uMnumzana Dumi Ncube uthi senzo sonke singcolisa abeZimbabwe ibizo.
Even though it's football, ezinye izinto ziyayangisa ngoba they put us ku spotlight lapha nje amaZimbabweans. Ukuhle ukukhanya ingazathi singabantu abathanda into ze-violence, abantu abalolayo ukuthi ungamphambanisela kancane uyathi umvale ngempama umuntu wele phansi.
Ihofisi eyiyo ehambisa i-league kwele-Botswana, eyeBotswana Premier League, ithi kayisuke idonde ujesi abazatholakala bephambanise umthetho. UPhiri labanye ababili abe-rollers, labo abagcine bephiwa amakhadi abomvu, bakhangelelwe ukuyetheswa umlando wokusebenzisa ukudlakela emdlalweni wenguqu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSaharone kweleBotswana.
Ngamnanko samamo kutsho ke usikhobokhobo madlela sikhobokhobo esidubela uhlelo kodwa singeke sihlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphenduka lokubambekayo yini emhlanganweni weDavos kwele-Switzerland. Abathenga bethengisa imali osiphatheleni batshengisele izolo kobulawayo
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.